Indaba ngamafitshane ku Studio 7 Z-Minute zivela e Voice of America e Washington DC. Mina ngingu Gibbs Dube okusendabeni zethu zalamhlanje ngo 8 ntambama. Umthetho ohluzwa lidale lePhalamende ophathelene lezemithelo o-Income Tax Bill usudale inkulumo kwamabhizimusi loZulu jikelele besithi kumele uqale uhluzwe ngoZulu ungakabi ngumthetho. Usungula uhlelo lwamakilinika wokuhlola omama umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho. Ukufuthelana lokuxozela kukhetho lwama-primaries ezigabeni ezijeneyo zelizwe lokho kuqhubeka emabandleni awe-MDCT leZANU-PF. Lezi yizo ezinye zezindaba ezimqoka kuhlelo lwethu lwanamhlanje ntambama. Liziphiwa nguNtukameli Gomo loSithandekile Mhlanga. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-Live Talk ngo 8:30 PM. Namhla sizabe sihlaziya umthetho ohluzwa lidale lePhalamende we-Income Tax Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kumsakazo we-Studio 7 ose-Washington DC.